atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 24 kuzibandlela 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, uZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi bazabotshwa yini abetheswa amacala enkohlakalo abagoqela unkosikazi Grace Mugabe. Izifundo ziqhubeka kuhle eNjobe High School kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi uhulumende uzabopha na abantu abedlula ikhulu abagoqela ababeyiziphathamandla zakhe abetheswa umlando wokuthola umhlabathi ngokungekho emthethweni leminye imisebenzi yenkohlakalo. Abantu laba bagoqela unkosikazi Grace Mugabe, usomabhizimusi ongumeli weZimba South edalele parliamente njalo elilunga leZANU-PF, umnumzana Philip Chiyangwa, iziphathamandla seCapes United umnumzana Namo Tutisani, umnumzana Ignatius Chombo, uGeorge Mlilo, Shadrack Mashaya Mombe, loNyasha Chikwinya. Amabizo la aphume kuphenyo olwenziwe nguhulumende obelihlolisisa imisebenzi yenkohlakalo kusukela ngomnyaka ka-2005. Ikhomishini ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi iphezu kwalo lolu daba. Umgcini sihlalo wekhomishini leyo unkosikazi Lois Matanda Moyo uveze izolo ukuthi bakhathazekile kakhulu ngemisebenzi yenkohlakalo eqhubekayo elizweni. Usole njalo ukukhululwa mahlayana kwabantu abakhohlakeleyo nxa bethe babotshwa ikakhulu iziphathamandla zikahulumende. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla.
Siyakubongela khona lothiyani ukuthi labo bantu bonke kababotshwe, kodwa ke kayisibe bona ababekuphela. Singaza kwaqanjwa laba abanye laba abe-G40 kuphela. Akuqanjwe nabanye abaphakathi khona laphana sibaziphi kuli kathi kafele njani i-OTPNAibayikathiki kubo, kodwa ke kayisibe bodwa khona labo kanye ngokumangalisayo. So ke sithele ukuthi khona kube kucace ukuthi ubani othathwa, ubani ongathathwayo, ngobana labo abantu abakhulunywayo labo liqiniso sibili. Yizi kuleke iqelezana zathatha umhlabathi sekuyabongakala khonkala kuthethwe inyathelo ethethwa ngokumnenza lomuntu abamudingithi sesese phakathi kwabo phakathi kwabo khona laphana bakabakhambe bonke izidinamkhuba nezezakwenzayo.
Zambe bengasala bebangaki kuhulumende kungenzeka lokho?
Akusakhethile laphana ukuthi kusale obani ngokuhamba obani, akukambe bonke abayizidinamkhuba. Umthetho kawubanje wonke umuntu nje jikelele owakhamba owenza into ezingaqondanga njengakholelwa ukuthi umgambo wakhutshwa ngendlela ukuthi khona wayengenza izinto eziqondileyo ebantwini bakhutshwe. Ngalokho nje wonke umuntu kungabi nemithetho ozakhangela ukuthi benzele ngubani kumbe bengisela bani. Igcine mkhuba kuphela kathi ihambe entolongweni kathi botshwe njalo lawo mapulazi kathathu i-property yona leyo kayibe yi-confiscated yi-state kuye ezandleni zesitate ukuze abangezembe ukuthola umhlabathi lo ne-benefit kuwo, kumbe kube namanye ama-project angenziwa phakathi kwaleyo property leyo eyathathwayo ngobuqili.
Siyabona njalo ukuthi udaba lolu selusezandleni ze-ZAC. Singababona bebotshwa ngempela abagoqela unkosikazi Grace Mugabe?
Ye, i-ZAC layo kumele yenze okuzasuthisa abantu. Yakhethwa phela ukuthi khona igcine lezinamkhuba abantu abathola inzuzo lemoto ngobumenemene. Ngakho-ke kumele izitshengisele ibe lokungukuthi abantu bese bekholelwa kuyo. Ngiyakhona kuphela kwenziwe police kamfumela lethiyana kuzeyesabe kuyabongakala. Ngakho-ke akwenziwe ngendlela eqondileyo wonke umuntu ebe lokusithiseka kukhonokho abazakwenza umthetho umsebenzi sibile kuzwayo. Singakubongela lokhu.
unkosikazi Grace Mugabe wetheswa icala lokuthatha iplaza wabhalisa limpahla ngamabizo ezihlobo zakhe ngaphandle kwembadalo waxetsha labanye lapha kambe kungabe kuyinto entsha yini lokhu kuziphatha amandla zikahulumeni ubona ingani kuyabe kukhanya kuhle ukuthi umuntu wanika izihlobo zakhe
Ba amacala amabili wona lawo wathatha iplaza vele ngengekho emthethweni wayalihlanganisa ngebizo lomunye umuntu ngamathesi zama okuthiwa khona kumele ayisejise nguye yena lawo mathesi zawo ngakho-ke ngaqondane nemithetho kungakhangeli ukuthi khona bengibani imveli kumbe intosazingibani wakhangelane nemithetho ngobana wathula umthetho wesizwe
Umnumzana Maxim Kandla ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 Kulandela ukutshengisela kwabafundi beNjube High School ngomvulo, izakhamizi zaleli lokitshi zithi sokuthule njalo abantwana sebesiya esikolo kungela nkinga. Kodwa umbalisi obefundisa izifundo zebiology, umnumzana Brian Mutsiba, ocatshangelwa ukuthi nguye owatshotshozela ukutshengisela lokhu, nguye ongasekho kulesi sikolo ngoba wabaleka waphuma elizweni. Sixoxelo wake waba ngukhansila weNjube olabantwana esikolo lesi umnumzana Phineas Ndlovu.
Hayi umumo awuzange wabathensi especially ebazalini. Umumo wawukhona phana ebantwaneni. I remember ngidlula khona phana bekhona phana abantwana. But hayi kwakungangeneli bantu kakhulu. Abantwana labo thuma ekuboneni kwami hayi babengayesibo labantu abantu abaviolent. Babengaviolent ekuboneni kwami. Ngabantwana nje abenza into esingakwazi ukuthi onguye wayeba-organizile exactly wayevele batsheleni what was the motto behind it. But hayi from that day up to now angikazwa lutho lurong.
Yena lo umbaliso okuthiwa ubalekile ubedingwa uyadingwa ngamapholisa engaye nguye owabaqoqayo yini kumbe labo abantwana balokufuthelana?
Ngibe le challenge enkulu and ngaphikisana labantu abaningi especially kugroup engikiyo labanye in public. Ngibatshela ngithi mina abantwana it wasn't their fault. Kulo muntu waba influencer abantwana labanye ngoba iqiniso elikhona sibili ngasifuna ukukhuluma iqiniso liphelele wonke imali ezidimandwayo ezama-levies zimali ezaproposwa ngabazali emhlanganweni. Uhead le SDC babebiza abazali babatshela isituation abahleli kiyo and bavume abazali. Ngifuna ukunika i-example yempophoma lapho kulomzukulu wami khona. Sahlala phansi savumelana ukuthi nxa uhulumende evumile sizabhadala imali engange $600. Esikhulile bavumelana i-$400. Enjube bavumelana i-$400. Angiboni ukuthi umntwana wayengakuthatha ngathi khonokho kungalamuntu obehind. And that person mina I'm still condemning ukuthi wasebenzisa abantwana u-area abangafananga abasebenzise ngoba mina ngaze ngabatshela abanye kugroup wathi except nxa abantwana beyibo abazazibhadalela ilevi yes but nxa ilevi izabhadalwa ngabazali I think there is something wrong ngoba abadala they were called whether there was a quorum or not a quorum but nxa kuyikuthi bavumelana laba babekhona abantwana one or the other omnye umuntu wabasebenzisa kubo
Kodwa sikhuluma nje alizange libone amapholisa kumbe abanye abantu abangaba ngamapholisa ensitha.
Well, labana abantu kujwayele baba khona lelo langa. Lelo nxa babe khona kumbe besebehamba ama 1-1 but to my understanding lami ngizula khona fana always. Hayi akuseyikho ngoba I think bakurealize kumbe bakubona ukuthi kukhona nxa bedinga they are looking for that person and then alowo muntu ngiyoza batshela ukuthi waye kuthethe ngaphi but bangaba khona anti abanangabantu abavele behlezi bekhona they are always there but that day sokwenzakele they drove their cars off they go angikholwa ukuthi kukhona okunye okwaba it's very very pitiful la very pitiful labantwana bayahamba nje besiye esikolo
Umnumzana Phineas Ndlovu ngomzali olabantwana abafunda eNjube High School njalo wake waba ngukhansila ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya njengokudla mayibaba abantu abadla bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathaweni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abafuya imbuzi bakhala ngokuswelakala kwemithetho elawula umsebenzi wabo okwenza kube nzima ukuthi bathengise imbuzi zabo kwamanye amazwe. Kufika uAnastasia Ndlovu.
Umsebenzi wokufuya imbuzi ubikwa ukuzinga eliphansi kakhulu ezweni abaphakathi kuwo bekhala ngokuswelakala kwemithetho ecacileyo elawula ukufuywa lokuthengiswa kwembuzi, inyama, uchago loba isikhumba phakathi kwelizwe lakwamanye amazwe. Umnumzana Lindani Ncube omunye wabafuya imbuzi emangweni weMatobo uchathisa ngodubo olubhekane ngabakulibhizimusi.
Imithetho ayikho elawula abantu bembuzi okugcina kusenza ukuthi abantu beyenze umathanda. Kugcina kusenza ukuthi abantu behambe kumafarmers emakhaya la abadala balime nzima imbuzi zabo ende bethwele nzima bezinika ukudla bencedisana labantu ukuthi ziphile ngapha kulabanye futhi abatshontshayo. Kodwa inkinga ekhona umuntu ebesebuya ezothenga imbuzi ngentengo ephansi kakhulu ethiya umlimi ekhala. Engathi uhulumende kufanele efake imithetho ezayenza ukuthi ibusiness le ihambe kungabi lomuntu oluzayo phakathi.
Uncube uqhubekele phambili ethi inkinga enkulu abahlangana layo ngemigoqo lapho bedinga ukuthengisela izifuyo zabo phandle kwelizwe.
Sile challenge enkulu kakhulu ngoba imarket enkulu engabisa inzuzo kuma farmers esenza lawo yileyi imarket engaphandle kwelizwe. Imarket leyi i-challenge ekhona ikuthola amaphepha esingathi ngama import permit avela kula amazwe esikhangela ukuthi sihambise kiyo njengeAngola. Ukuthi sithole i-import permit le sokube nzima kakhulu njalo sesisebenze le Ministry of Agriculture sibazama ukuthi besincedise ukuthi sithole lawo maphepha. Sesisebenze kakhulu futhi le embassy eZimbabwe le embassy eAngola ukuthi sithole lawo maphepha kodwa sesibe lama challenges ukuthi akaphumi kodwa sokube ngumchudulo sibili iminyaka eminingi.
Phezu kwaleyo migoqo uncube ukhala njalo ngentengo yembuzi ehlukeneyo ezweni.
Sile mbuzi ezijiyeneyo, sile mbuzi ama i-local breed engathi imathabele goats, sibe le mbuzi le engathi ngama crosses uyabe usukrose amabhua lemathabele.
Unkosikazi Londi Ncube laye okubhizimusi lokufuya imbuzi ukhuthaza abesifazana ukuba labo bangene kubhizimusi leli.
Okwakhathesi eZambia badinga i-breeding stock so sikhangelele ukuthi lathi kushaye ukuthi sizihambise to Zambia we work neZambia. Abafazi silamandla esilawo. Uyabona umuntu ongumama uyakwazi ukuphatha kuhle into. Umama ungamnika inhlanyelo uyakukhiphela into seziziningi. So bomama asivumenini sidinga inhlanyelo, singayithiwa inhlanyelo yethu le siyibambe siyihlanyele siyiphathe kuhle sathi sithutha umnyaka sebe sesinezinto eziningi ezimangalisayo njengabomama.
Uhulumende weZimbabwe kakabi lemithetho ecacileyo yokufuya imbuzi okugoqela lamakhansili wonke ezweni okwenza abantu bengabi ledlabuzane lokungena emsebenzini wokufuya imbuzi. Imbuzi ezifuywa eZimbabwe zilomkambo omkhulu emazweni angomakhelwane kanye laphetsheya awe-European Union. Umhlubulo wonke weMandebeleni onganikuhle izulu ingcwethi zokulima zithi ulungile kakhulu umsebenzi wokufuya ikakhulu imbuzi ngoba zihambelana lomumo womkhathi okulesi sigaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzavumela uZulu weZimbabwe jikelele odinga amapassport ukuthi awahlawulele ngemali yaphandle. Iphephandaba leHerald lona lithi owake waba ngusikomitshi wamapolisa umnumzana Augustine Chihuri wantshontshela amapolisa ayezama ukuthenga izindlu imali engange 4 million US dollars. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubona ndasakazi Studio 7. Mina elami igama ngimandla isibongo wakokhomalo. Ngisuka esigabeni sasesilobela emagoroka. Ngokuhlala manje ngisegodi. Basakazi bethu, eyi kuningi okungasiphathi kahle emoyeni njengezizalwane zaseZimbabwe. Ukuphila esikwenza emazweni la esiphila kiwo akumnandi. Akukho mnandi neze, siphila ebuhlungwini obukhulu kakhulu kodwa lokho kuyimbangela yokungahambi kahle kwezinto ezweni lakithi. Esifisa ukuthi kube kuyenzeka, kube lo tshintsho nje. Siyafisa nathi ukuthi ngelinye ilanga kutshintshe ezweni lakithi nathi siphile khona. Abantu abasihlukumezayo langaphandle or esihluphekele ezandleni zabo beke bebuye bezohluphekela labo ezandleni zethu ezweni lakithi ngoba ukuba kubi kwezwe lakithi kusenza sihlukumezeke kakhulu emazweni esiphila kiyo ngoba nxa izwe lakini lingekho lihle labangani bayancipha kuwe ikakhulu abantu abanemali okufanele usebenze ngaphansi kwabo abakuthandi ma ungumuntu waseZimbabwe ikakhulu ngoba bayazi ukuthi ulambe kakhulu okungangokuthi ziningi izinto abangakucabangela zona ezimbi okokuthi noma kunika umsebenzi wakho umlungu ucabanga ukuthi njengoba vele uphuma ezweni elinendlala enkulu engako ayikhona nje into ozoyenza uzomosha nje kuphela noma ungabe unenhliziyo enhle ungacabanga ukudlwa kodwa ukungabi kuhle kwezeka kithi lokhu okukhona njengamanje kwenza ukuthi lathi singathembakali emazweni esiphila kuwo langaphandle kunzima kakhulu lokho kuyasihlukumeza kuphela siyafisa lathi ukuthi ngenye imini izwe lakithi libe lilizwe elilihle elizovakashelwa ngamanye amazwe lathi sike sibonakale singabantu kwamanye amazwe esiphila kiwo ngoba lokho kubuhlungu kakhulu ukungabi kuhle kwezwe lakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingugugu Khanya. Sizwa ubuhlungu ngendaba yamatitsha angaphiwa imali. Ubuhlungu sibili ukuthi baye emsebenzini bona bengela mali. Ubuhlungu lakubazali abadinga izimali zokuya esikolo abantwana. Abantwana befika ngale bengafundiswa. So umzali ngiyo sephakathi kosizi. Umntwana akafundi imali sihambile uteacher kaholi. Indaba nje uhulumende nguyo wrong. Daba amateacher bakhuluma kudala ngendaba yokwengezelela imali. Kwakhanya vele kabananza. Okumangalisayo ukuthi uteacher umuntu wonke usuke esandleni sikateacher. Ukuze ube ngupresident usuke esandleni sikateacher. Ukuze ube lisosha usuke esandleni sikateacher. Ukuze ube ngudokotela usuke esandleni sikateacher. So teacher nguye okumele ingabe uyaphiwa imali eningi ukwedlula bonke laba bantu. Kodwa uhulumende uteacher umkhangelela phansi. Sizwa ubuhlungu ngamateacher angaholiswa imali zabo. Kathesi sasikwazi ukuthi ilizwe lethu liza kuba yini.
Salibonani basakazi beStudio 7. Ngikhuluma lo William Mlilo waseNkayi ngokusebenza la kuhlalo njengamanje ngilapha kwele South Africa. Bengifuna ukuthi ngiphawule ngale nto ebefuna ekhulunywe ngumnumzane uChamisa ukuthi abantu bangene ezitaladweni. batshengisele ukuze uphoxelele umnanga kho ukuthi athi ubuye etafuleni bakhulumisane lo layo uchamisa uzawulungisisa isimo somnotho ekhaya. Yebo, siyavuma ukuthi umnotho sifuna ukulungisisa, kodwa uma esekhulume ngokuthi kungena ezitaradeni, mina ngokwami angivumelani naye, ngoba siyazi ukuthi umnanga kwavele ngumuntu ongananembeza, ngumuntu onganazwelo. Ukungena kwabantu ezitaradeni eZimbabwe laphana kuzoshiya kufa abantu abaningi, nabantu abaningi belimele. So angikubona ukuthi kungasisa ndawo ukuthi kube lokhu kufa abantu, kulimala abantu. Ekugcineni kunye kunganasisombululo esisitholayo, kodwa abantu belinyazo sebezalokhu belandelelwa, amanye abama-human rights, ilungelo abantu, nama-oppositions beboshwa besenziwa konke nje ucuko olukhona. Siyamazi vele umnangako. Kodwa ngithi uChamisa wangcono alindela, nangu umnumzane uMbeki ungathi uyasondela ekhaya ufuna ukusiza. Maybe njengomuntu olekhandidate ukuqina u-Emmerson Mnangagwa, mhlawumbe naye uNkulunkulu uzofika kuye athi ku-understand ukuthi no man, isimo sekhaya sesiphuma kakhulu esandleni, sesifuna ukuthi ahlale phansi kukhulunyiswane kulungise ezomnotho, not ngendlela umnumzane uChamisa ukuthi sikwenze ngayo singene ezitaradeni. Hhayi, angikuboni ukuthi kungaba yindlelenhle. Siyazi ukuthi vele umnangakho imbali yakhe injani ngocuku. Nanku bazi bamnika le gama lokuthi i-crocodile. Inhliziyo yakhe nje ayiyona inhliziyo enomusa, enozwelo, unonyalwa nomuntu. So ngithi akusilindeni yini uMbeki. Mhlawumbe bakhona abanye ama-African leaders azokhuluma naye ezala ukuthi uyefika khulena umnangakho labangani bakhe laphana kuzayo, kuzame ukuthi lungise isimo. Ngoba ukuthi singene ezitaradeni, hayi no, kwami angivumelani naye umnumzane uChamisa. Ngiyabonga.
Bogebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale le-High Court kwele Malawi selinqume ukuthi izikolo kazilalungelo lokwala ukwamukela abafundi abaphothe inwele njengamarasta. Ukwephulwa kwamalungelo kanye lokubulala mahlayana kwabantu ngamapholisa kwele Kenya kuvikwa kusanda. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili edale leCongress. Abatshutshisa lolu daba bengabebandla eliphikisayo elamaDemocrats bechaza uTrump njengomuntu okhohlakeleyo. Bathi ukudinga ukungenela kwele Ukraine kwindaba zombusazwe weMelika kwakuyindlela yokuzama ukungcolisa oncintisa kukhetho lukamongameli kubandla lamademocrats umnumzana Joe Biden, ngoba uTrump esesaba ukuthi uzamnqoba engancintisana laye. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Lokhu mbona beyivalabalisa lapha, sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sisuka sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump liba ngathi baningi laphana ephalamende, so kuzoba nzima mhlawumbe mpela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nxa ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale ejali le-Senate, ungathi
ngakusiko ukuphikisana mpela engingathi kule transparency ngolimi lukaQueen, ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo, kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela umnumzane uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekugcembulisi.
siyabona ukuthi ke abakubandla lama Republicans bayala ukuthi kube labafakazi kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo
lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olokufakazi kaba ngabangafinyelwa ukuze efakazi kukhona okufihlwayo zikhona izinto ezini ngempela okusoba lokuthi umnumzana uTrump wazenza kodwa ke ukuze avikele ukuze bamvikele ikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo
bazamvikela kuze kuthini
lapho asazi ukuthi indlulo xa kuziyowela lapho kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu ngoba nxa usuka usiba lemfihlo kuthi ukuthi kukhona okubi okufihla ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo yinto enhle kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo
ye nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu abasoze bedliwe yini kukhetho luzayo
kusengenzeka ukuthi badliwe ngoba sekubonakala ukuthi sisebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje besokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo
umnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 Sivaleke imbiko elisithumele yona kuFacebook Vasco Nyaningwe Moyo uthwena msakazi wami uvuka njani Thabisani Ncube uthwena emsakazweni msakazi livuka njani Sikhumbuzo Moyo watching from Joburg kwele South Africa Ulinzi Hamon uthi yebo Ntunga amajono msakazi kunjani Hamona sonke Khumalo SK uthwena livuka njani emsakazweni Ngivukise lesalukazi esizala mina endaweni yakondolwane esigabeni sakobhutshe kuzoba lo Thabisani Ncube uthwena hi Hamon isikhathi bani ngapho and ngolwesingaki lapho okhona uyaphendula-ke laphana uLinzi Hamon uthi yena kayindawo omongameli ngoba esenetha bayimajority yama-Republicans kunenge okufihlwayo ukhuluma-ke nge-impeachment kaTrump Gift Hanson I am watching from DC uLinzi Hamon uyaphinda laphana uthi yena imnandi le ngoma msakazi Gift Hanson uyaphinda uthi wena thina siyalala manje
I'm a boy.
Master KG ingoma ethi Jerusalem esigqibela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni ingoma emnandi ingoma engithanda kakhulu singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili uZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi unkosikazi Grace Mgabe labanye abetheswa amacala enkohlakalo bazabotshwa na izifundo ziyaqhubeka kakuhle eNjube High School kobulawayo kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven ntambama phela okwaliviki lani lami sokwanela sidibaneni ngolwesibili oluzayo kundaba zethu zakusihlwa. Isiqalisileke eyami impela viki olivalelisayo nguntungamilinkomo. Litshone kuhle.